So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngolesibili mhla ka 14 Ncwabakazi 2014 igama lami nguGibbs Dube. Endaweni zethu namhlanje amabandla aphikisayo athi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kwezobusazwe.
Sibakhuthaza ukuthi abagcine ilizwe leZimbabwe ayikhona ukuthi basetyenziswe ukuthi babulale onina, oyise, oyisemkhulu, abantwababo kumbabazulu.
Izihlobo zabalwa impi yenkululeko zithi ziyadubeka okumangalisayo.
Ukukhula kwethu sakhula kakhulu sihlupheka ngoba abazali bengekho. Khathesi kuyisikhathi sokuthi lathi njengabantwana kube lendlela yokuthi singene kusystem sibenefite.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe leMelika kumele lesule izizwe zenoto ezafakelwa amalunga ebandla leZANU-PF.
Sikhuma labo ukuthi ama-sanctions la aphele wonke ukwenza ukuthi imuli yeZimbabwe ihlale kuyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizawuziswa kulo msakazo. Ibutho leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingangeneli kwezombusazwe njengalokhu okumumethwe yisisekelo sombuso welizwe. Amabandla aphikisayo athi kukhanya engani ibutho elasusa owayengumongameli esikhundleni umnumzana Robert Mugabe nyakenye seligxile impande kwezombusazwe. Lokhu kulandela okusanda kwenziwa libutho eHarare elibulele abantu abayisikhombisa abatshengisela emigwaqweni besola ukuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumelo yokhetho lukamongameli. UNkosazana Tabita Khumalo, isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ibutho elinanza usuku lwe-Defence Forces Day lamhlanje kumele libekwazi ukuthi lenzani elizweni.
Ndinenkinga yokuthi iZANU isithetha amabutho yenzanga zani ngelinye hlangothi lema committees awezani. Thina sikhuthaza amabutho njengebandla le-MDC yabayena ukuthi hhayi maqhawe la maqhawe kahle. Siyazi ukuthi lo msebenzi omkhulu okuligcine kilisho ukwenzeka ukuthi izitha ezivela ngaphandle ngaso zizabuye zizothi phambanisa zilitshaye lihlombe khonapho. Sicela ukuthi lenze umsebenzi ngalowo wokugcina ilisho okuthiwa yiZimbabwe.
Kodwa ngase sikhangela ke siyakwazi ukuthi ibutho lisanda ukubulala abantu abayisikhombisa eHarare. Khonapho ke ungathi lokhu libathemba yini ukuthi bangagcina ke umvikela weZimbabwe?
Sibakhuthaza ukuthi abagcine ilizwe leZimbabwe. Ayikhona ukuthi basetyenziswe ukuthi babulale onina, oyise, oyisemkhulu, abantwababo kumbabazulu. Hhayi. Njalo sinethemba lokuthi kuzaba into ezafezekaleyo ukuthi okwenzakaleyo insuku ezidlule lokhu ngokokuqala njalo ngokokugcina, ngoba thina sazi ukuthi amabutho kumele alondoloze ilizwe. Njalo yikho sikukhuthazayo, njalo sakuthandaza kakhulu.
Siyabona kodwa ukuthi ibutho ngokungena kwalo emgwaqweni lidubula abantu. Akwazi ukuthi ngubani wathi lingena emgwaqweni. So ke akutsho ukuthi kulabantu asebele mamilishi yabo yini.
Yikho ngithe phambilini thina ibutho silazilile elilondoloza ilizwe okuthiwa yiZimbabwe. Nxa sebezahanjiswa uhambo olungalisilo lokulondoloza iZimbabwe, hhayi kabahlehlele emva bakhanyele ukuthi baqhatshelwa ukwenzani kuleli lizwe laseZimbabwe. Nxa kunabanye asebevule amanye amasotsha angasiwo wethu thine siwaziyo aseZimbabwe, athi nxa ephuma ngaphandle kwelizwe isitshaya impuluka imisebenzi abe abayenza iyamangalisa. So esikutshoyo ukuthi nxa sekunabanye asebelamanye amabutho angasolathi nesaziwo, hhayi kutho ukuthi laba abantu sebefuna ukuhlukuluza ilizwe laseZimbabwe.
Nxa sesikhangele njalo siyabona ukuthi ibutho lancedisa kakhulu ukuthi kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. laphinda kathesi ke lati vula kohlola ngena emigoqweni akutsho ukuthi yilo libusa yini nxa ukhangela konoko makumalo
nxa kuthi ikho kunjalo ukuthi ibutho liyabusa hanya licela hlobo zami ukuthi asikhangele imisebenzi sombuso ukuthi sithini ngemsebenzi yebutho elizweni ngethemba ukuthi asonto ukuthiwa kaliyazi leyayazi isikhathi sesifikile kuthi sike silandele lona ugwalo loluthiwa isisekelo sombuso esathi thina sonke lapha eZimbabwe mhlana sibuza ukuthi sifuna ukuthi sibe njani savuma sasithembe ukuthi kunokho esakubhalayo yikho esiza kulandela amabutho kawalandele ekuseseleni sombuso injalo thina siyabalandela nxa belandela ekusesekeleni sombuso lapho esingazwisisi khona ukuthi laba sebesehluleka ukulandela isisekelo sombuso kambe ngamabutho esiwaziwe esafundiswayo ngokulandela isisekelo sombuso
unkosazana Dabita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF uthi kuqakathekile ukuthi abantu bananze usuku lwe-Defence Forces Day kanye lelwe-Heroes Day
ungabona kulo muntu ongathakazeleli khonoko uzulungele uyabe ngokhanda tshisa umuntu onjalo ngoba noma singabe silamaproblemu esilawo noma singabe sinokwehlukana okuthize esilakho kodwa ama-fundamentals izikoqela zezindaba ezelizweni lezimbabwe akumelanga ziphanjaniswe yikho khonokho abantu laba labahamba balwela ilizwe leli babe ngaso bantu bembangazo kuphela babe ngabantu bonke bezimisele ukukhulula ilizwe leli lezimbabwe ngakho-ke ukuhlanganisa ezepolitiki ezanamhla lezi lela ngekuqhathe kangaka kuyabe kuyisiphosiso esinye esinzima esingahambelanga ukuthi ngabe siyenzakala emunini yethu yezimbabwe lokhu akulani le-ZANU PF akulani le-MDC lokhu kulokuthi khona abantu bayonikela impilo zabo bengela ma-payslip bengela ma-medical aid bengela imibheda yokulala khona bengela even izigqoko ezaneleyo bengela kokudla okukhona kodwa baphuma bathi yekela siyothatha ilizwe silisuse ezandleni zabahuquluzayo silifake ezandleni zethu abantu abamnyama
kodwa bayakhala phela abantu golide bathi ezimbabwe komile so ke lokhu kwenziwa libandla le-ZANU PF
kathesi besilibala amalanga adlulileyo lawa i-America isayinile futhi amaphethana lawana okufaka ijeziso ezenotho kwelezimbabwe um khonoko futhi kuyinto ecelwe ngamadoda wona lawa asemabadleni okuphikisa obaba obithi obaba ochamisa obaba owesland abanye babo um usuze ukuthi yona i-ZANU PF ibulele yodilizwe na ye i-ZANU PF lokwakho la komele ikubambe but labo bona labo abaphikisayo balokwako okuningi omele bekubambe loku ngoba izijeziso lezi ezifakwa lezi azihlaseli laba abaphezulu abo zihlasela thina esiphansi and akukhathekile ubana ungezanu p f ubunge-MDC umbe ngezaphu mwani sonke sithele gadalala ngapha phansi ngenxa yabantu abafuna umbuso at whatever cost abaze behambe beyocela ukujelisela into yabo ilizwe labo shuwashuwa iyoluvala lona siyakhiya akula lolu zabo yezimbabwe ohlupheka ngubani ufuna ukungena embusweni ngenxa yokuhlupheka kwabantuini anxa uwumkhokheli oqoto olungileyo tshengisa ubuhle bakusesephandle ukwenza sibe wazi ona nalapho nxa sungenile phakathi hhayi uzenze lokhu wenze lokhu wenze lokho angithi but ungahle ukuthi uphandle uthiqasa ukuvala izinto ezokuthi ilizwe lethu liye phambili shuwa singakufaka sithi kona yinto elungileyo tona umuntu abe umkhokheli khonapho njana i-ZANU PF sibuyebulela ilizwe leli yodwa sonke singabazibambeni sibulela ilizwe lethu ake siguquleni iy'ngqondo zethu sikhangeleni izinto ngendlela eyiyo eqondileyo sibe wazi yona izimbabwe kuqala konke okunye loku kulandela emuva
umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla le-ZANU PF sixoxelaye ekobulawayo kudaba olufanayo abantu abaningi abalezihlobo ezengcwatshwa emathuneni amaqhawe egwanda bathi kabananzwa ngemfanelo nguhulumende wezimbabwe u-Albert Ncube usipha lolu daba
uzulu edolobheni legwanda ikakhulu labo abaziphilisa ngokuthengisa baqhubeke ngemisebenzi yabo ensukwini kungakhathalekile ukuthi bekulilanga lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yezimbabwe abathe kwaqa endaweni yamaqhawe egwanda babalisa imuli zamaqhawe izisebenzi zengadza zikahulumende kane labezombusazwe iningi labantwana bamaqhawe alele egwanda bathi uhulumende kumele akhangelisise inhlala kahle yabo umnumzana Damuka Mangena indodana yeqhawe umuyi umnumzana Nefat Mangena uthi lobanje uhulumende lohlelo lokubabhadalela ezikolo loluhlelo alufinyelele bonke abantwana bamaqhawe
ku school fees sabantwana abanawethu abanye bakuntinya ngesikolo abanye bayathola kodwa abanye abakatholi so sicela ukuthi sincediswe uhulumende kalandele muzi by muzi olabantu abalalelayo bacheke ngakwesinsikhathi abantu besakuya ema-ofisini sometimes abantu abangelalwazi ukuthi kwenzakalani so there's a lot of umsebenzi to do le awareness
eyinye njalo ingane lelinye iqhawe unkosazana Barbara Magabo yena uthi umfowabo befundiswa ngurhulumente kodwa uveze ukukhathazeka ngokuswelakala kwamanzi kulindawo okulele khona amaqhawe
umna wami okugcina okuthiwa ngumathini wayefundiswa ngenhlanganiso yama-veterans yiyo embhadalela imali yesikolo kodwa befisa ukuthi ngakuyaba la manzi ukuthi abantwana bathole amanzi okunatha
umnumzana Ngobezitha Sibanda indodana elinye njalo iqhawe umuyi umnumzana Simon Sibanda wayesaziwa ngegama lempini lokuthi Clearance Majola uthi kumele bavulelwe amathuba emisebenzi njengabantwana bamaqhawe
ukukhula kwethu sakhula kakhulu sihlupheka ngoba abazali bengekho khathesi kuyisikhathi sokuthi lathi njengabantwana kube lendlela yokuthi singene kusystem sibenefite ikakhulu sikhangele izithukuthuku zabazali bethu
esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa umphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Abednego Ncube uthe uhulumente uzaqhubekela phambili ehlonipha njalo enanza labo abalwa impi yenkululeko bangamathumi amathathu lane amaqhawe lamaqhawekazi alele endaweni yamaqhawe edolobheni legwanda ngimele istudio 7 ngisemajawunden ngingu-Albert Ncube
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo kahulumende wakwele Zimbabwe obona ngezokudlelana labanye amazwe uthi sokumele ilizwe leMelika lesule izithethiso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF. Umoyo wethule lokhu owethule lokhu eHarare ekhuluma lentatheli izindaba uthi akulazizathu zokuthi izithethiso lezi zingesulwa njengoba sebelungise okuningi okufiswa lelizwe leMelika ongaphansi komthetho weZimbabwe Economic and Democracy Recovery Amendment Act. Ake sizwe umoyo ekhuluma ngakho lokhu.
Ama sanctions jikelele loba enjani kumbe mahle kumbe mabi but iZimbabwe vela hayifuni into ethiwa yi-sanction phezulu kwayo ngoba iyaphambanisa ukusebenza kwayo kodwa into ezifakwe kwa-amended act lapho kulezinto eziningi ezingani zi-progressive ezihambela phambili ngoba into zangkona lezo sezayenzakala kumbe siyazenza nje kathesi yiko ke akula njongo ekuthi zibe zimphakathi kwe any form of restriction but kodwa kulezinye eloko zisele khonapho eziphambanisa inotho and ziyaphambanisa ngoba zafakwa nabanye abantu ababecoba ngokuthi kungcono ukuthi abantu eZimbabwe basafe bahlupheke ukwenzela ukuthi babalandele bona hatshi ayisiko lokho thina sithi thina asifuni ama-sanctions and lokho sikhuluma lama-Americans sikhuluma labo ukuthi ama-sanctions la aphele wonke kathesi bathi bona bacathe mbitshana kodwa thina sithi asifuni ukucathelwa mbitshana sifuna wonke aphume wenzela ukuthi imuli yeZimbabwe ihlale kuhle
lo ngumnumzana Sibusiso Moyo umphathi intambo kahulumende wakweleZimbabwe obona ngezokudlelana labanye amazwe kodwa ke umnumzana Dan Moyo okubandla leMDCT uthi uMoyo ukhuluma intando yakhe kuphela
kuyamangalisa kakhulu ukuthi umnumzana Moyo angathi konke obekufunakala ukuthi kwenziwe ngezidera sebekwenzile ekubeni sibona even namanje ama-election la aqeda ukwenziwa kule court case njengoba sikhuluma e-constitutional court lapho ibandla le-MDC alliance eliphayele khona lisithi lona izinto zange ukhetho zange luhambe ngendlela e-free and fair that sinje sivele siyazi ukubana izani yaziwa from kudala ukubana ama-election ivele ayenza ama-election a-free and fair so le nto ekhulunywa ngumoyo uSibusiso Moyo le ukuthi yonke into izidera ethema kumele yenziwe seyenziwe ikuwumana nje kuphela lokho nje akakhulumi nje iqiniso lokuthi ukhetho lwenzakaleyo lolumhlaka-30 July aluzange lube free and fair if ngabe belu free and fair lucredible ngabe akula ma court case abantu bekhononda ukubana ukhetho aluzange lwenzakale ngendlela e-right
kodwa yena ngokutsho kwakhe uthi kathesi ke nxa ekhangela yena ubona ngani ukhetho lwaqhutshwa ke ngemfanelo ngoba abantu babethule bezixoxela besenza konke khonokho kambe ngabe kusitsho ukuthi kwakungani kungathi ngoba yi-free and fair khonokho
iyabona iproblem ekhona yona leyo ukuthi abantu bameasure ukuthi ukhetho lukhululekile njalo lunqoto ekubeni akuzange kube lo dlame udlame siyazi ukubana yinto nje eyi-one as a part of i-free and fair election yes ingathi ibi-free ngokubana kuzange kube lo dlame then kumele sikhangelisise from even ekuqaleni from i-voter registration phela ukhetho luzube free kumele wonke umuntu nje oyisakhamuzi seZimbabwe oyi-citizen abe lilungelo lokuthi avote baningi abantu including lathi sinjise ku-diaspora esingazange silinikezwe lelo lungelo khona kulilungelo lethu saliswa yibo yihulumende ihulumende yakhe uSibusiso lo Mnangagwa bala ukuthi thina sinje sivote so ake kuze ukuthi belikhululekile if abanye abantu bengazange bakwanise ukuthi bavote and then on top of that is kulama-reports amaningi aphuma ekhaya ebantwini abathi amabizo abo bengekho kuma-voter register bazange bakwanise ukuthi bavote so ziningi izinto okumele umuntu azikhangele ma before a-declare ukubana ukhetho belukhululekile njalo belufe
ye pho ke lokhu ukuthi izijezo zenotho zisuswe kumbe zihlale zikhona
well thina okokuqala akusithina njenge-MDC esathi kube lezi jezuso zenotho izijeziso zenotho zafakwa i-America ngoba ibona ukubana ilungelo labantu liyacindezelwa eZimbabwe mabona ama-American ebona ukubana ucindezelo lolo ade belutsho seluphelile eZimbabwe sekule nkululeko then yibona abalelungelo lokuthi bakhiphe izijeziso zenotho thina even singaze sikhampeni ukuthi maziphume izijeziso zenotho asoze ziphume ngoba thina sifisa ukuthi ziphume zizophuma ngoba mona wona ama-American esebona ukubana sekule nqubela phambili entweni abazishoyo ukumana kumele zifeze
Lo umnumzana Denmoyo okubandla leMTCT elikhokhelwa ngukhosazana Dokozane Khuphe. Sixoxela eWashington DC khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalandeli bomanyano weMTC Alliance yibo abenza kube lodlakela eHarare okwabulawa khona abantu abayisikhombisa libutho. Umnangagwa utshele abantu abakumbuthano wokunanza usuku lwamaqhawe olwe-Heroes Day ukuthi abaphikisayo babefuna ukuthi kuqambulwe konoko kwaphuma kukhetho. Ibutho lahlasela abantu betshengisela besola ukuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ukuveza impumelo yokhetho lukamongameli. Akesizwe uMnangagwa ekhuluma ngalokhu.
This alliance inspired violence post our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ndlale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho sikhangelane lekusasa yethu.
Kodwa ke umnumzana Handile Mlilo webandla leMTCT uthi uMnangagwa usenga ezimithiyo.
Sezusindo siwenza ngani abantu baphuma baya elokuzene eStarateni ukuya kuthi kanti indaba ilokhuza umkhetho lo ukhanye ngathi kawulungayo ukhanye ngathi siyashiya sibebezelwa basebeduchulwa babeza kwenza njani ukuthi babe yibo abeza lokhu bona besithi siyadlilibezelwa ino ngabantu bakahulumeni. Kanti kwaphuma umfanekiso umuntu webutho leli socha leli liphethe lokhu izikhali zikhomba abantu, kwaphuma nomsindo wombhobho. Bake bambuza lowo muntu ukuthi uvela ngaphi wena uyini, athi umuntu lo ngizomthola okhe dingwa ngubani. So kuza kuthi kena lokhu uzumnumzana uMnangagwa kuza kuthi yithi esenza ukuthi into lezi zenzeke njani, kuza kwenza njani thina sithi esadlilibezelwayo.
Ye, uyakhuluma njalo ukuthi abantu sokumele bekhohlwe ngezombusazwe lezo zekhetho bakhangele phambili. Kambe ubona njani uthini kulapho?
No, athi kuphela kumele kulokhu ze kubonakale ukuthi muvano okhethwayo. Thina sitha thina abantu be-NDC sithi thina umkhetho lawo zange uhambe kuhle. Bona abantu laba bomthetho ngabawukhangele babona ukuthi kuyinokwenzakalayo. Andisimelele ukuthi sizithi bathini bona abantu bomthetho, bona abuthiwa ngama-justice. I-constitutional court yena leyo bamele basitshele phethu kuyinokwenzekala. Athi simelele sizathula njani bengakatsho andisabapha ngokho kubathi bathi sibaze khona ukutshengisela ukuthi into lazange ihambe kuhle lokhu beyikhangela. Yena uza uMnanga kuza ukuthi kumele kuthulwe kuwe phambili kungakake abantu bomthetho bengakatsho ukuthi into le yahamba njani. Kuthi ukukhona kufihlayo phela.
Kodwa lina likhangelele ukuthi kuyaphumani kukhona lokho babamlilo.
Mina ngokusho ngiyazikhulumela ke khathesi, mina angikhulumele abantu be-MDC ngoba angikwazi ukuthi bame ngaphi ngendole. Kadanti vele lawo dala bona laba abantu bomthetho babona ukuthi into zihamba njani bebelokhu bengabantu bezana. Anti umkhetho lo akhona lo osanda kuphela lo wenzeka iminyaka emihlanu edlulileyo le. Anti yibo abantu bonaba abathi bona kukhanya ukuthi i-MDC idlilibezele. Yibo abathi bona hayi awuzange idlilibezele umuntu uyahamba kuhle. Sebeza ntshintsha njani khathesi?
Umnumzana Handile Mlilo lilunga lebandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Siqoqela ese-Indiana khonapha kwele-Melika. Kusenjalo ukukhwezwa kodaba lwempumelo yokhetho lukamongameli edale le-Constitutional Court umanyano we-MTC Alliance sokudale inkulumo yokuthi kambe lumanyano ungaphumelela na sokwedlule amalanga amabili okhetho okuthiwa ngumthetho yiyo avunyelwa ukuthi amavoti abalwe kakutsha. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Job Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngenganga ngabala ngazi izizathu lezo but unfortunately bengixoxa nje nomunye indoda ukuthi hayi lokhu thina njengamadoda kasiboni udaba lonke luphuma ngama-reports afakwa ngama-journalist. So engxenye kungaba lezinye izizathu ezingafakwanga abangazange babhale ngazo zona zikhona. Kodwa zona lezo engizibonileyo singazi njalo ukuthi bona ujaji nxa sebeyikhangela bazayizwisisa ngendlela yona leyo ekhulunywe ngayo yi-MDC.
Phansi komthetho wozokhetho uthi wona nxa ulesikhalazo sokuthi ufuna kubalwe katsha kumele ukwenze lokhu kungakadluli amalanga amabili, kodwa bona bafake isikhalazo sabo sokudlula amalanga la. Manje kungahamba njani khonapho nxa sebefuna ukuthi bebale kutsha?
Well, I'm not very sure ngomthetho lowo ngitshela ngawo, kodwa nxa kuyikuthi bekumele bafayile bona i-request isicelo sokuthi kubalwe kutsha, ngileqiniso ukuthi nxa babekhuluma nge-ZAC ukuthi i-ZAC can i-ZAC order recount. Kodwa lapha mbona ingani bebecela isicelo e-court hayikhona ku-ZAC.
Ye, manje wena ngokubona kwakho izizathu abazifakileyo siyabona ziningi kakhulu sibili, azingeke naza yenze ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha?
Well, njengoba ngifisha ukuthi mina unfortunately i-report engiyibonileyo ekhuluma ngama-reasons angikhona wona lawo ayiphanga ma-reasons ibingacacanga kakhulu. So mina okwakathesi ngakhona lokhu engikubonileyo, unfortunately angike ngisho ukuthi izizathu zangikhona ziqinile kumbe kaziqinanga, but engizibonileyo zinlutshwana ngumbono wami ukuthi zingaseta aside inasinga i-election results le esikhuluma ngayo.
Lo ngumnumzana Jobs Banda, ingcwethi ecungula ezemthetho, obekhuluma lo Chris Gande esecungweni kobulawayo. Ezemidlalo lizasila kumbe hathi iqembu leBulawayo City ku-Premier Soccer League. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
UNdlovu utshele intethe lezindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele-FC Platinum mona ophele abafana bakhe benqotshwe nge-1 kanya ukuba indlela abafana bakhe abadlale ngayo imupha ithemba yolokuba abasaze bagunyule kwisigaba saphezulu ekupheleni kwesizini.
Ngibachayela ihlombe abafana bami ngendlela abadlale ngayo bedibane leqembu okuyilo eliphethe isicoco seligi loba nje sigcine sithaywe nge-1 kanya. Ngokubona kwami kusezandleni zethu ukuba sisinde ekugunyulweni ekupheleni kwesizini, ngoba yikho esesikudlalela njalo nje nethemba ukuba sizakwenza lokhu kumdlalo eseleyo.
Iqembu leBulawayo City liyaleli lokhu lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye, ikanti le-FC Platinum lona likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumashumi amane lathiwa munemunye, njalo yilo ihlezi phezu kwengalane. Endaweni yesibili kule qembu lenkezi iPlatinum lona elinqobele neGroot nge-3-2 njalo elile miklomelo ngamashumi amane lesikhombisa, kuthi endaweni yesithathu kule qembu leChicken Inn lona elitshaye leShabani Mine nge-3 kanya njalo elile miklomelo ngamashumi amane, kuthi iqembu leCapes United lisendaweni yesine elile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokunqoba eleBlack Rhinos nge-1 kanya. Amanye amaqembu asemsileni wengalane imiklomelo okutsho ukuba yiwasengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu ngagoqela eleMtare City lona kuyilo elijeke amanye onke lile miklomelo elithumi lambili njalo libe ngutshikilo bhanqa leqembu leHarare City nge-1 ka-1 ngempelasonto edlileyo. Iqembu leShabani Mine lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elithumi lanhlanu okulinani elilingana leqembu leBulawayo City, kuthi eleNigroot lisendaweni yesine nxa usuka emsileni ile miklomelo elithumi lathiwa munemunye. Umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders lele Dynamo usudluliselwe phambili njalo inhlanganiso yePremier Soccer League ayikatsho ukuthi lo mdlalo uzadlalwa nini. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singawehlukani ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Amabandla aphikisayo athi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kwezombusazwe. Izihlobo zabalwa impi yenkululeko zithi ziyadubeka okumangalisayo kweleZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe leMelika kumele lesule izijeziso zenotho ezafakelwa amalunga ebandla leZANU-PF. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, waluvalisayo uNkip Stube.